Ye amagetsi ayahamba indawo eziningi bathi bona kube kulokunye okungahambi kuhle eCaribbean mabe sitsho abezesa njalo kuphinde kube labanye abathi hayi amanye amagetsi okungakhulunywayo amagetsi amanye adluliselwa eSouth Africa ngoba iSouth Africa ivele isengozini enkulu kakhulu so awethu lawo avele emancane amanye akhona abesedluliselwa ethengiselwe iSouth Africa so yinkulumo ezikhona kodwa i-official position ukuthi bathi bona abezesa kukhona okungahambi kahle eCaribbean basakulungisa so into esuka iphambanise kakhulu ukusebenza kwama industry iphambanise njalo lempilo zabantu nje in general ukuthi nxa amagetsi ngekho kusuka kube nzima
ngokubona kwakho kuyini okungakusenzakala njengoba kukhanya kuqale ngemva kokuba le South Africa lithela lo selisilela amandla gets sokwenziwa leyo kuthiwa i-stage 6 load shedding kwaqala eZimbabwe kungakuhamba njani ngokubona kwakho
uhlupho lwamagetsi akwele South Africa luhlupho olokade luvele lusiza into eliminyaka eminingi isiza umonga wayengumongameli uJacob weSouth Africa uJacob Zuma wayasabona ezama ukuthi kakulungisiswe indaba zeEskom kanjalo luhlupho olukhona kuma emazweni ethu awe Southern Africa oluzayo vele lukhona lusezwe zaluqhele kubangelwa ke izinto ezimbili kubangelwa ikuguguka inguquko yezomumo wemkhathi iclimate change okwenza ukuthi amadam ayiwo alama alezinjini zokugaya ugetsi angatholi amanzi eneleyo as in the case ye South Africa bese kuphinda kungezelelwe yimismanagement eyokuthi besilokhe abantu inani labantu likhula inani lama industry South Africa likhula idemand amagetsi ise ikhula kodwa bengalungisi amanye ama power station agaya ugetsi so khona lokho kwenza ukuthi kube le crisis kodwa yinto okumele ukuthi ngaba bakhokheli baqala bayibona 20 years ago baqalisa ukuyilungiselela waqalisa bese kusithi okunye njengemazwe ase angeke sengezansi le Africa si relaxe kakhulu silelanga eliningi esingasebenzisa ukugaya ugetsi kodwa akekakubanga loku investa kakhulu kulokho esikuthi mina i-renewable energy emele ukuthi ngabe yiyo encedisayo kakhulu sibona amanye amazwe njengabo-England befaka ama-solar panel elwandle ukuthi ba-harveste amandla akagetsi asuke elangeni as much as possible kodwa thina ngapha lokho esingayenzi lutho senza nje okuyizinto okuncane kancane akula serious commitment i-South Africa injana kubana isikhombe siyaqala kudala layo yafaka ama panel elwandle wangezelelwa ugaya kukagetsi kangifuna ukukhuluma nge-nuclear power station ngoba into ze-nuclear zisuka thina ngapha eZimbabwe zingasihlupha kodwa ke into ikubuyela bhekhe kuthini abakhokheli bethu bayasidisappointa.